umthetho sivile yo constitution uyacho I think in section 129 nxa ngaphambanisa ukuthi isikhundla umuntu anga appoint abe ngu vice president nxa akade engu MP kumele achiye ku MP lokuya ngoba usoza kwenza ukuthi ube ngu MP ngapha uphinde ube ngu vice president welizwe so kuliqiniso ukuthi hayi isikhundla sakhe ngokubona kwami kasi sekho sokuba ngu MP kahle saphuma khona pana appointwa kuba ngu vice president kutsho njalo umthetho is clear akula kuthandabuza vele
kutsho ukuthi kuza kuba lokhetho na lokudinga omunye omela idale leparlament
vele kutsho njalo ngoba phela isikhundla sokuthi kube ngingathi mina ukuthi umuntu aphubuka ngu-MP kwenzakala kaningi kungenzakala njengakhona lokho ukuthi umuntu a-appoint abe ngu-vice president kwenzakala ukuthi umuntu abhubhe kwenzakala ukuthi umuntu achiye nje but achiye ilizwe kumbaye kwenye indawo konke lokho kwenza ukuthi kube le vacancy ka-m p so lakanye nxa njengoba wa-appoint umduro okusho ukuthi kuzaba le by-election ku-constituency kumele kube njalo nxa kungalandela umthetho
manje kona emthethweni kuyayenza na ukubana ancintise laye adinge ukuba ngumuntu omela isigaba sakhe edalele eParliament
ukhangela umthetho weConstitution ukuthi wena nga umuntu ekethe esetheke wathi waba ngupresident welizwe kumbe waba nguvice president angaphuma kuleso sikhundla akavunyelwa umthetho kaumvumele ukuthi athole omunye umsebenzi ukuthi ame kumbe loba ngoba ayosebenza kwenye indawo kumbe amele njengakhona lokhu ukuthi engxenye afuna ukuthi abe ngu-MP wendawo kangiboni mina ukuthi ngemva kokuba ngu-vice president welizwe angaphinda futhi athi yena no usefuna ukubuyela ukuthi ayekuba ngu-MP ngoba i-constitution okwakathesi mina ngokuyibala kwami ngokuyizwisisa kwami angiboni ukuthi iyamvumela ngibona ngani okwakho kwe-parliament nxa ngikhangele okwakhe sokuphelile kuphelela khona.